ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingalitshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 29/4/2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
falo umuntu lo ofaka isigamba phezu kwebhrugu elilokhu lidabuka, liyadabuka, uyakhava futhi liyadabuka. Angiboni ukuthi ifomu labo njengoba laba abantu bazama ukwenza isimanga kwathi yimirati, but bakwazi nabo ukuthi ama-principle awemali ne-economics vele awalungiswanga.
Uhulumende ubikwa eza kwethula imali entsha eyisilinganiso sama-$2, $5 leyamatshe eyama-bond coins kumaviki amabili azayo.
I-U-12 leyi ya-affektha kakhulu abantwana besikolo, njalo nge-problem lesilawo yamanzi. Khathesi akulala manzi, so abantwana besikolo kuyamele ukuthi bebone, i-government ibone ngendaba yamanzi ukuthi njengoba kuchisa kube la manzi, amanzi angahluphi, ukuze kungagcina isifenkelwa ngabantwana lapha esikolo.
Amazwe asemhlubulweni wangezansi yezwekazi le-Afrika agoqela leZimbabwe aqhubeka ehlaselwa isikhudumezi esithiwa i-U-12 ngesilungu. Indlovu ziqhubeka zisifa endaweni egcinelwa inyamazana zendle wange-National Park ngenxa yokuswela amanzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Usibalukhulu webhanga lesizwe iReserve Bank umnumzana John Manguja uthi uhulumende uza kwethula imali entsha eyisilinganiso sama-$2, $5 leyamatshe eyama-bond coins kumaviki amabili azayo ngendlela yokuqeda uhlupho lokusilela kwemali elizweni. Uthe imali le entsha izasetshenziswa ndawonye leyama-bond notes, njalo ibhanga lakhe lizaletha enye eyisilinganiso esiphezulu ngokuya kwesikhathi. Umnumzana Manguja ubekhuluma emhlanganweni lentatheli zindaba eHarare lamhlanje ngemva komhlangano leComitee yeMonetary Policy. Uthe abantu sebezenelisa ukuthola imali ethe xaxa emabhanga, njalo lo mkambo wensitha uzatshabalala ngenxa yaleli nyathelo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu.
Fana lo muntu lokhu efaka isigamba phezu kwebhrugu elilokhu lidabuka, liyadabuka, uyakhava futhi liyadabuka. Angiboni ukuthi ifomu labo njengoba laba abantu bazama ukwenza isimanga kwathi yimirati, but bakwazi nabo ukuthi ama-principle awemali ne-economics vele awalungiswanga. Kune-best, kune-cansi eliyabe lifazelwe yendlela liyendlalwe ngaphansi ukuze kweneliseke ukuthi kube khona okuzayakhwa phezu kwalo. Hhayi ukuthi ngiphonge ufisa ukuthi ngoba utshintshe lokhu sokuzatshintsha lokhu, no. Afike kufise lutho, yabona kuyenzeka nje ukuthi nge-one week, 2 weeks abantu laba abe-private market bahlakaniphe kakhulu okwenziwa ukuthi i-government. So ungaphumuke kule kwisayidi bona baphuma bethu bafinda futhi enye formula yokuthi imali leyo igcine isize bona. So angiboni mina imirati yangibona, angazi mhlawumbe ukuthi abayi-explain nje bayi-challenge befihle umphini. Ngiyakubonaka kuhle ukuthi sebekwenzeka kuningi lokhu, batshintshe bethu la, batshintshe bethu la, batshintshe bethu la, kwehlule all the same. And kwakube mkondo omuhle ukuthi kukhithwe i-US, but because ngoba i-US into yadiyenza ukuthi kuyenza izindlela eZimbabwe zidule, i-United States isima ifuna ukuthenga ulutho ingathenge eZimbabwe. So akusela ama-export, ingathenge eZimbabwe ngoba kuyofana ukuthi ithenge kubo okudura khona. Igcine seyathenga eNamibia ngoba i-rate labo lelo eNamibia lingafanani. So lezi mali zethu lezi ezingane lezi esiloku sizama ukuthi sizifose zilenkani, angiboni vele zizosiza ulutho.
Kuyini manje okuzayenza yehlule limali? Kungani ingasoze iqede uhlupho lokusilela?
Isilinganiso semali yemali ayikhethemelwayo kufisa kwe-government. Kunezinto ezingena khonapho ezifana nale politics, ezifana nama-products, eziningi ezinjengazenezo. Bona I think balokhu bedela lokhu ukuthi mhlawumbe kusasa ipolitics ikalunga bezofithi all of it. Okwamanje bakhava ngezigamba nje. Iyaphela le imali wethu iyafuna mbekafuni ngoba akuyingaye lokhu. Kuya ngokuthi ama-principles economics ahambelana ne-inflation ne-product ethengiswayo alungisiwe yini.
Lo ke ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethe ecubungula izombusazo bexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 9825 kHz FM kusukela ngo 6 kusiya ngo 7 AM. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave ku 4930-13860 la ku 15460 kHz. Ku Live Talk tholakala ku shortwave ku 4930-13860 la ku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Amazwe asemhlubulweni wangezansi yezwekazi le-Afrika ukugoqela eleZimbabwe yaqhubeka ihlaselwe isikhudumezi esikhangelelwe ukuba khona ize iyephela linyanga. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umanyano wamazwe awe-SADC wethule umbiko wokuxwayisa uZulu ukuthi azivikele ukutshiswa lilanga kanye lokuhlala enatha amanzi ahlanzekileyo ukuze azivikele emikhuhlaneni engalethwa yikutshisa lokhu. Umnumzana Simphilisiwe Makhanda, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi wesabela ukuthi ukutshisa lokhu kungaletha emikhuhlane ebantwini.
I-12 izaletha imikhuhlane eminingi ngoba abaningi when it comes to ukushisa khona kuba expose emkhuhlaneni eminingi njengokuthi omunye akwanisa ukuthi ephuma umula, abanye nje general umzimba uba weak, uyeswela amandla. Njengami let's speak for example, mina ngisebenze ebakery, it will be hot in the first place, ama-temperatures asebakery wona aphezulu, so ngizela ke lo mkhathi wona ngokwawo kuba wesi njalo kalisa ukuthi umuntu khonapho ebe leminye imikhuhlane.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Chris Nyathi uthi lolu dubo soludube lwahlangana lolwamanzi.
Yabona ukutshisa lokhu i-12 leyi ya-affecta kakhulu abantwana besikolo njalo nge-problem lesilawa yamanzi. Khalisa kulala manzi, so abantwana besikolo kuyamelthi bebone i-government ibone ngendaba yamanzi ukuthi njengoba kutshisa kube la manzi, amanzi angahluphi. Uzothi ungagcina sifentela ngabantwana lapha esikolo.
Omunye wamakhosikazi akoBulawayo uLinda Mpofu uthi kunje usegulelwa ngumntwana ngenxa yokutshisa okukhona.
Mina ngigulelwe ngumntwana nge-weekend yonale edlulileyo ngenxa yokutshisa. Ubesithi angadla iloba iporridge ikumbe irayisi uyahle akukhuphe konke ukudla abe ekudlile. Ngimhambise ekliniki bathi ngimuphe amanzi alethukela lesawudo. Bengizitshela ukuthi bazangipha amaphilisi kodwa bathi ukutshisa. Loba abadala besithi ukutshisa yikho okuletha izulu, lokhu ukutshisa sokusithwalisa nzima. Sithemba ukuthi izulu elizaphansi ukubuya.
Omunye wezakhamuzi zakoBulawayo unkosikazi Nolin Mafu uthi laloba ukutshisa kuletha imikhuhlane sebelethemba lokuthi izulu mhlawumbe lizakuna lonyaka.
Ukutshisa kuyasiaffecta kakhulu ngendaba yokuthi kathesi abantwana abaningi bayaphuma amasikuvu, amanye ayaphuma ubomvu, amanye akhona ayagcwala umzimba wonke ngendaba yokutshisa. Ukutshisa kuyasiaffecta thina abantu abadala ngendaba yokuthi lokhu inyawo zethu ziyavuvuka ngomzimba uyavuvuka ngendaba yokutshisa. Khona kutshisa kangaka sikhangelele ukuthi izulu liyabuya, izulu eliningi ngendaba yonaleyo yokutshisa. Nxa kungatshisanga kakhulu kuyabe kungelazulu. And khathesi siyabonga uNkulunkulu nxa kutshisa, so kuyasiaffecta kodwa kungcono ngoba siyabona ukuthi izulu liyabuya.
Izakhamuzi zakoBulawayo zikhala ngokuthi lesi sigudumezi sibuye lemikhuhlane eminingi ikakhulu ebantwaneni kanye labadala, okuhle kwaqondana loduko lokusilela kwamanzi. Abanye ngabathi lokhu kuthembisa ukuba izulu lizakuna kuhle lonyaka. amazwe agoqela iZimbabwe, iMozambique, iBotswana, iDRC, iAngola, lele Malawi ahlaselwe yilesi sigudumezi sama-degrees aphakathi kwamachumi amathathu lamahlanu kusiya kwangamachumi edlula amane i-35 to 40 degrees Celsius. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Kunjalo nje ingcwethi yezilwela ilungelo lenyamazana yenhlanganiso ye-Advocates for Earth ziveza ukukhathazeka ngesimo sendlala esiselizweni esibangelwa ukuguquka komkhathi osekuphazamisa impilakahle lenhlalakahle yabantu lenyamazana zendle. Sikhuluma nje kubikwa sekufe indlovu ezingamachumi amahlanu lanhlanu 55 endaweni egcinelwa inyamazana zendle eYewange National Park. Okunengathi kuzweni kuMavis Gama esethulela lolu daba.
Lezi ngcwethi zithi okunye okwenza lolu duko lukhule yikuqheliswa kwendawo enjiwa amalahle sezinciphisa lapho kumele inyamazana zithole amanzi osekusenza iningi lazo zibulawe liphango. Enye yalezi ngcwethi oligqwetha eliphatheke kumsebenzi wokulondolozwa kwenyamazana zendle enhlanganisweni ye-Solidarity for Environmental Justice, umnumzana Lenin Tinashe Chisaira ulandisa kabanzi ngodubo oluseWange National Park.
We are facing a drought, you know, as a continent in many parts of Southern Africa. These are the effects of climate change. But there are quite a number.
Sibhekane nendlala elizweni kanye lamanye akusigaba sangezansi kwezekazi le-Africa okubangelwa ukuguquka komkhathi, i-climate change. Kuningi okungenziwa kuphela nxa uhulumende engazimisela ukulalela okuvelela kuhlanganiso eziphatheke kumikhankaso yokulondoloza inyamazana zendle. Kumele ziqhube imisebenzi eyenza imvelo iphathwe ngendlela engasoze iphazamise inyamazana lozulu ohlala kulezo ndawo. Azizwisise ukuqakatheka kwazo ngoba esazi ukuba ziyamsiza. Okudingakalayo ukuzitholisa ukudla lamanzi lezo nyamazana eziyewange National Park.
UChisaira uqhubekethi abembamalahle labo sebengena phakathi eWange National Park bephazamisa indawo ezitholakala khona amanzi.
The major threats to wildlife nowadays is the expansion of the human habitats.
Osekuludobo edabeni lwenyamazana zendle ngabantu asebeqhuba imisebenzi etshiyeneyo efana leyokwemba engena lapho ezihlala khona. Ngoba nxa umuntu eqhuba imisebenzi yokwemba ushabalalisa indawo enkulu okuyikhona kuhlala inyamazana hatshi ezinkulu kuphela lezincinyane, kusitsho ukuba kuyabe kukhulu ukudonselana kulokhu okutholakala kiwo.
Lokhu kwenzakala ngemva kokuphuma kombiko othi kufe amachumi amahlanu lanhlanu endlovu 55 zibulawa liphango eWange National Park kunsukana esanda kwedlula. Omunye wabasebenzisana labe Advocates for Earth kobulawayo uNkosazana Cinderella Ndlovu ulandisa ngase benqume ukukwenza ukusiza ekutholiseni inyamazana zendle amanzi eziseWange National Park.
Njengenhlanganiso ye-Advocates for Earth sinanzelela kakhulu uhlupho inyamazana zezegange ezikhangelane lazo, ikakhulu ngesikhathi sendlala ziswela amanzi, ziswela ukudla. Njengeqembu, imizamo yethu esifisa ukuthi siyenze, sifisa ukuthi sibe lohambo oluzasuka eHarare luze lofika eWange oluzaba ngamakhilomitha angamakhulu ayisithupha. Kulolu hambo sabe sihamba sifundisa abantu njalo siqoxa izimali ezizakuya ekuncediseni ukwondliwa kwalezi nyamazana eWange National Park.
Lezi ngcwethi zithi amalungiselelo ohambo lwamakhilomitha angamakhulu ayisithupha behamba ngenyawo besuka eHarare ukuya eWange National Park asekusibanga esiphezulu, njalo sebengamachumi amabili lanhlanu asebeveze isifiso sokuphatheka. Asenelisanga ukuthola imbiko yabezimpacts ngalolu daba njengoba isikhulumeli salolu hlangothi umnumzana Tinashe Farao besibikwa siphandle kwelizwe. Sehlulekile njalo ukuthola icele lomphathintambo wezokulondolozwa kwemvelo lokwethekelelwa kwelizwe obengasabeli umakhalekhukhwini wakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
yebo 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 Mthwakazo omuhle okhulumayo ngumike hobe ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngo 8 ntambama namhla kuhlelo sixoxa ngempilo yabatsha eZimbabwe ngesikhathi umnotho welizwe ugugudeka okumangalisayo baphila njani abatsha elizweni okuhlupha ukuthola umsebenzi ofisa ungena kuhlelo thumela umlayezelo ku WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 lakho njalo ukusixhuma enkundleni yokukhulumisana yobulenjini eyafacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele ithwakazo omuhle Zimbabwe omuhle asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 p.m.
Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Singakayi esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezakwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende weLebanon umnumzana Saad al-Hariri wazise ukuba usetshiya umsebenzi ngemva kokubhekana lokutshengisela kwamaviki amabili abantu besithi bafuna inguquko kahulumende wakhe ogcwele inkohlakalo. U-al-Hariri uphume kumabonakude sethula lesi saziso esithi usethumele incwadi kumongameli Michael Aoun. Inhloko kahulumende yakwele Ethiopia umnumzana Abiy Ahmed ubike ukuba ulusizi ngokulahlekelwa kwelizwe ngemva kokubulawa kwabantu abangamachumi phose ayisikhombisa 67 lokubhidlizwa kwezakhiwo zokukhonzela ezimbalwa. Lokhu kwenzakale ekuqhamukeni kwedlakela edolobheni le-Adama esigabeni sabakhuluma ulimi lwe-Oromo olunakekelwa ukuba ngoloku chasana ngemihlobo langenkolo. Intengo yamafutha ezimota ikhwelile njalo izolo osekuzabangela ukukhwela njalo kwentengo ezitolo yena uZulu esevele esidla imbuya ngoluthi. Intengo yamafutha ezimota isingehlala ikhwelile maviki wonke okutsho ukuthi intengo yempahla ezitolo layo iyakhuphuka maviki wonke. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Ray Phiri uthi uZulu usephila nzima njalo okudanisayo ukuthi akukhanyi isisombululo.
Lokhu baba misigande lokhu akusayethusi lokhu sokuyinto engani siyinjayelo. Sesikwazi ukuthi thina after 2 days or so yonke into iyakhwela and lokhu sokusenze saba iziyelele elizweni lethu lelizwe abathi khona linothile kodwa siqilwa ngabantu ngoba ukunje kathesi sokuaffect izinto eziningi umpupu wonke ukhwelile ngibona kathesi lapha emashopu lapho yenza 99 cents kuthe kwa-affecta izinto eziningi lomthova la usukhwelile into zimzima sibili angazi waye elizwe linganile ukuthi khona ama-prizes abe lokhu yikhwela daily and daily lokhu sesithwele nzima amazimbabwens and I think sokuyisikhathi sokuthi sithi khona enough is enough. Into leyi ayisadinga ukuthi khona mina ngiqalisi le into isizaba into ezaphonga trigger ini ngiyakwazi baba idlala into ebuhlungu kakhulu ngoba umuntu uthunywa indlala bathi ngesilungu an angry man is an angry man anje babe besithina abesilungu lapha ngoba uyabusuzondile usulambile ususilutya kuthini usuyenza konke okungayizakalayo vele ungaphandle komthetho ngoba lapha sekuthi ngisithi khona abantu laba sebedelela bazenzela intando zabo.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Andrew Banda uthi okunye okwenza abanye bengaboni udubo olukhona ukuthi abalezihlobo phandle kwelizwe bayathunyezelwa imali becine bengaboni udubo olubonwa ngabanye.
Into engizidolo lapha kunzima mntayo kababa ngoba kwesi sikhathi zikhwela zikhuphuka nsuku zonke. Namhla ungathenga ulutho soyikhonkathi nga-20 mile so kumele uthi uthenge into zonke ozifunayo ngoba ungayigcina sasivuke ingasathengi lutho sithenga okulutshwane. Mina ngibonanga uhlupho lwalapha ekhaya ukuthi kugcwele abantu abakudiaspora yibo abaloko besponsa abantu ngapha abantu bengaboni ubuhlungu kodwa nxa ungela muntu okudiaspora awuphila nzima kakhulu kunje sengikhuluma isiwe likhuphukile izolo ikhwelile izolo so which means into zonke seziyakhwela futhi.
Ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Masimba Kutshera uthi imizamo kamphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube eyokuhlenga ilizwe ikhanya isehlula.
Umphathi ntambo wasithembisa efika uthi ube lamaqhinga azawayenza ukuthi umnotho uphumelele, kodwa ngibona njengani wehlula ngoba sewulomnyaka owodwa asikakubona ukuthi uzamani kule Transitional Stabilization Program, kodwa ayikasiniki esingakuthi abantu abasahlupheki, abantu baqhubeka bayahlupheka.
UBanda uthi okunye okubangela ukuthi intengo ihlale ikhuphuka yilabo abathola imali yakwamanye amazwe ikakhulu idola leMelika bese beligcina.
Uhlupho lwama-rate abantu bangathunyezelwa imali kumbe irandi kumbe i-US kumbe i-pound. Wawo uyakelokela ibambile ngafuna ukulitshintshe imali yokuthi irethiwe. Ekhohlwe ukuthi lokhu irating hawa bengamnika lokhu singamabhondi lokhu siku 200 lokhu sikubani, but ibona ama-shop iprize yabo babeloko bemultiplya nge-U7 yaleyana nxathi ukuthi ibiyi-1 US uyabeloko ethenga nge-1 US. Yena kapho bona bakunanzeleli khonoko, yikho bona ama-prize ikhuphuka nsuku zonke ngoba i-rating hawa le prize yatshintsha. Kakhulu laba abangathunyezelwayo abahola khonapha ibhondi ngoba yazi ngathi iphe yakho ilokhu ifanani njalo.
Ilitha elilodwa lamafutha epetulo selithengiswa ngamadola alithumi lasithupha, $16.67, kuthi ilitha linye ledizili selithengiswa nge-$17.47.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Uhulumende useyabele kungelambadalo iziqinti eziyisikhombisa zesigaba zeMatabeleland North inhlanyelo yomumbu amabele lomvundiso. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umqondisi wolunye uhlangothi kugatsha lwezokulima esigabeni seMatabeleland North umnumzana Dumisani Nyoni uthi iziqinti zonke eziphansi kwesigaba sakhe sezitholile inhlanyelo lomvundiso.
Uhulumende ulenhlanyelo yomumbu yamabele ayipha abalimi bengabhadalanga. Layona leyochinda ababhadali lutho abalimi. Kuphindeke endaweni ezilochinda baphiwe le tractor ezabalimela i-1 hectare labo abazimisele ukulima uchinda. Kube sekusithi labo abazalima amabele umumbu bazanikwa inhlanyelo i-10 kg yamabele kumbe 10 kg yomumbu, isakeli lodwa lika-compound, isakeli lodwa ele-ammonium nitrate fertilizer ukuzalisa. Sikhuluma nje ama-GMP depo onke eMatabeleland North aseqalisile ukwamukela inhlanyelo kumbe i-fertilizer.
Unyoni uqhubekele phambili ekhuthaza abalimi ukuba balime izilimo ezincane ezinjengamabele ngoba zivuthwa masinyane.
Besikhuthaza lokuthi ngomumo lo esiwukhangeleleyo abalimi kabandise indima yamabele lenyawoni, sikuthi ngama-small grains, labondumba, ondlubu, amazambane okumelana lokoma.
Lo nyaka unyoni uthi izulu ingcwethi zomkhathi zithi liba lilutshwane, ngakho ke abalimi kumele balime ngonanzelelo.
Ngehlandla lokuqala uNovember December libe selisiba lilutshwana ngoJanuwari February March. Kuvame ukuthi ke uzibandlela ukusiya kumbimbitho nxa kuthiwa liyaba lilutshwana, kwesinye isikhathi kithi ukutsho ukuthi izulu lingaphangisa ukuhamba, kumbe phakathi kwenyanga kazibandlela kube khona ukuthi kube lokoma esikuthi ngama mid season dry spells, lapho esiba mhlawumbe lamaviki amabili, amathathu, amane izulu lingani, okuyakwenzeka ukuthi isilimo sethu sicine singasavuthwanga ngendlela.
Unkosikazi Modi Ncube ophuma eNdiweni Village uchasisa kabanzi ngodubo lokusilela kwenhlanyelo lemvundiso ababhekane lalo.
Asazili inhlanyelo lonyaka kumbe singayithola njengoba last year, unyaka singazange silime,
asazi phela ukuthi inhlanyelo sizayithola lo nyaka kuke labo fertilizer kunje lezulu sikhandele lezulu ukuthi kungenizana ngoba ifertilizer masingayiphiwa ifuna kufunakala izulu kakhulu ukuthi sibe lezulu alathi singafisa ukuthi mbe ngabantu ikhulumendi ngangenela isithiwe lamadona esinike inhlanyelo kumbe silungisele le kwenzele ezilimi igodi ukuze sithole amanzi ngoba impilo ngamanzi.
Isigaba lesi sitholiswe amathani enhlanyelo yomumbu phose inkulungwane 970, amabele amathani phose amakhulu amabili 180 tons, umvundiso wohlobo lwe-compound D amathani inkulungwane ezinhlanu lengxenye 5500, lamathani afanayo njalo wohlobo lwe-ammonium nitrate. Abalimi abaningi bakhala ngokuthi babhekane lodubo olukhulu lokusilela kwenhlanyelo lomvundiso lonyaka kanye nentengo ephezulu efunwa ngabamavinkili abangayenelisiyo. Iningi labalimi lonyaka likhangelele ukutholiswa inhlanyelo lomvundiso nguhulumende njengokuthembisa kwamongameli Emmerson Tambo Mnangagwa phansi kohlelo lwakhe lwe-Command Agriculture. Ngimele iStudio 7 yoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngifuna ukuhamba ngilamali gidigidi ngenyawo ezidabukileyo ngumfoko amajayivana esigqibela ke uhlelo lothula lamhlanje lamu majayivana. Singake hlukanike sikhangele inhloko zendaba. Uhulumende ubekwa eza kwethula imali entsha isilinganiso sama $2, $5 leyamatshe eyamabond coins kumaviki amabili azayo. Amazwe asemhlubulweni wangezansi yezwekazi le-Afrika yagoqela leZimbabwe aqhubeka ehlaselwe yisikhudumezi esithiwa yi-heat wave ngesilungu. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama ngu-Chris Gande, lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.